kubantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka-31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqala lomkhosi, ifeza ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangeni ezitridini behlale ezindlini, sibone lakho kungaba effective kumbeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethusele abantu, ngoba even lawona lama-figures, uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are cooked up for justification ukuthini akwenza ukuthi abantu besicukumne ngoba kule corona. But ngibona ngazathi iningi labantu oda ngibalaleli bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebedumeke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano esingathi ngama-askaris asekhethwe nguhulumende abathi khona uhlupho olukhona lungalungiswa ngokukhulumisana, kodwa ungakhangela nohulumende kuyacaca ukuthi kalandlebe yokulalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli elikhona, abantu abasoze baphume. Ubona ngani kuzaba njalo na?
Ukubambana kukhona ebantwini, ezinkokhelini akula kubambana, ngoba izinkokheli zonke zikhangelele either amabizo azo ukuthi abe makhulu kumbeni ukuthi ziza kudlana. Kodwa abantu abadubekayo ungavota ubalaleli badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo. So ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyiyo zano, kodwa sokungabantu abasebukhokhelini. Bengixoxa lamanye amajaha abuzano 2 days back, ukhona undoda othe kimi, yabona ohlupho esilalo kathesi yikuthi akula nkokheli engabambanisa abantu ithi kasifuqeni lobu bukhokheli obukhona. So okuhluphayo ngabantu abaselfish, abagreedy, abalama-egos. Kodwa ngabe ayisikho lokho, ngabe bekuzaba possible ngoba bonke abantu bezakhuluma ngazwilini ukuthini, kasibambisaneni kungakhethelekile ukuthi ibandla ngelikholwa mbani kumbeni ngelikabani, kodwa kube yikuthi sincedisana njani. Ngoba ungakhangela kathesi amanesi atrakile, akuzwakali lokuthi siya ngaphi njengelizwe, no one can tell ukuthi kusasa kuyavuka kunjani. So ngibona ngazathi osokubambile kakhulu kakusiyoni, siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu, hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo. Kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo neseZimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent, kabe le shelter, kabe la ngokungakhanya kathi even transport. Abantu umkhuhlane nalowo ukhona upaswa ngendlela ezijeneyo, khangela emabhasini tanti baye begcwele njani, khangela amalayini, khangela amalayini emagrosa abantu belayinele ukudla. So ngibona ngazathi konke khonoko alubana sile nkokheli e-people centered ibiza bebezatshiya ama-personal interest bethu, bantu kasibambaneni njengezizalwane zelizwe silwise lolu hlupho esibhekane lalo.